Ingxoxiswano le eqoqwe ngabenhlanganiso yamabandla ezokholo e-Evangelical Fellowship of Zimbabwe, i-EFZ, kanye le-Citizen Africa Foundation, ibihlose ukwabelana ulwazi ukuze uzulu azwisise okumunyethwe ngumthetho lo. Ngomthetho omutsha lo, umasihlalisane usezavunyelwa, lo tshadileyo uyavunyelwa ukuba abe lo masihlalisane ngokusemthethweni, njalo iningi libona lokhu kuzadiliza imitshato eminengi. Iningi likhanye lingavumelani lakho lokhu, bethi sekuzadala ukuchitheka kwemizi eminingi, kuthi ke abatsha bathi abasaboni isizathu sokuba batshade, bona belakho ukuthi bazenzele umasihlalisane ngokusemthethweni. Umnumzana Kucaca Phulu, omele inkulumane edalele parlamente ekubandla le-MDC, uthi kukhona okuhle ngomthetho lo.
Ukuthi zikhona izinto ezinhle ku-Marriage Act, kayisavumeli ukuthi abantwana abancane abaleminyaka engaphansi kwe-18 kuthiwe bachadile, libendisi sekulicala. Izinduna sezivunyelwa kathesi ukuthi labo lazo zichadise. Sekuthiwe sekuzavunyelwa ukubana kuthiwa yi-civil partners, okusho ukuthi ngumasihlalisana. Ingozi ebonwe ngabafundisi lapho ukuthi sekuza kuhlupha kuhlukuluze labo abachadileyo. Uzathi uchade lo muntu uhlezi naye, uthole ukuthi usengene kokunye kunoko kuthiwa ngumasihlalisana, i-civil partnership. Isimanga nge-civil partnership kuthiwa ungangena kuma-civil partnership kumbe angu-10 kumbe angu-20 akulandaba kulanami. So ngezinye indlela sesivumela abantu abangekho emchadweni ovumela omama abanengi ukuthi bangene emtshadweni ovumela omama abanengi.
Umfundisi uReverend Milson Ndlovu owenkonzo yeBrethren in Christ Church uthi ubona lokhu sokuphambana leBhayibhili.
Ngibona okuyilokhu kungaqondanga ngendlela yokuthi yalimaza ama-marriages akhona kathesi, futhi okuyinto lokhu akusiyo marriage vele, ehe, yikho kuthiwa yi-partnership. Kuthi nganje kuba le section yakho somewhere else okuyakhulunywa khona ngama-partnership, lama-principles of partnership that has nothing to do with i-marriage, angithi. So i-marriage kumele ihlonitshwe ngabantu bonke abangena kuyo, labangaphandle bayihloniphe i-institution ye-marriage, ingavumeli la ama-partnerships akhona.
Umnumzana Kilton Moyo, ongumqondisi we-Citizen Africa Foundation, uthi kakuqale kukhulunyiswane lozulu kabanzi ngalumthetho.
Ngebhili leyi entsha e-proposed ayimbi yona ngokwayo, it's good, inhle. Uhlupho nje ngu-close board ngesikhala ngayo, asikwazi ukuthi uvele ngaphi udingani, ngoba ngolwane u-close ofuna ukulegalize ukutshaya amabhodo at the expense of ama-marriages. So nxa siwukhangele thina sibona ingani kuzasidalela uhlupho oluningi ukudiliza imizi lokudiliza imitshado yabantu. Esikhala ngakho sidinga ukuthi nje icubungulwe kuhle, yazisiswe kuhle, kumbe vele kukhitshwe yonke i-section engabi khona.
Umthetho lo omutsha uvumela ukuthi abahlaliseneyo babelane impahla nxa omunye esefuna ukuphuma ekuhlalisaneni kwabo. Ngalokho osakhulayo uNokuthula Nyathi uthi yena akasaboni indingeko yokuchada xa elakho ukuthi athole inzuzo zomuntu ochadileyo yena ekumasihlalisane.
This new marriage act bill, njengomuntu omutsha ngisala ngizuza ukuthi at the end of the day what's the point of getting married nxa ngiyakwanisa ukuthi ngithole ama-benefits okuchada but ngingachadanga, and I protect anyone because sizapromota ukuthi abantu bebe ngama-gold diggers. One promote ukuthi khona abafazi lamadoda abachadileyo bebe labangane outside of marriage, so kugcina soku-affecta i-morality yethu as a nation and what we stand for as Zimbabwe.
Umnumzana Christopher Munetsi ongumcebisi kunhlalakahle yemuli uthi yena okumxaka ngamandla yokuthi uma sihlalisane ubanjwa ngcono kulo tshadileyo.
Ngithe ngisiza into le kimi iyangixaka kakhulu ngoba ifakwe ngaphansi komthetho wokuthatha marriage act, but asikho marriage khona ngokwakho ngokobungani, but okusokungixaka ukuthi kutreatwa even better than i-marriage, angithi. So which is going to cause okungahlaliseki phakathi kwama-marriage esesilawo, ngoba kuzo actually kuzobulala ama-marriages esilawo.
abakunhlangothi ezijiyeneyo zempilo bathole ithuba lokuxoxisana kanye lengcazelo kuphulu olilunga ledale lephalamende njalo eligqwetha empilweni ngokuguqulwa komthetho womtshado lapho osokufakwe isahluko sokuthi uma sihlalisane abe semthethweni. Abangene umhlangano wanamhlanje bavumelane ukuthi lokhu okukamasihlalisane kukhitshwe kuvele kungabi khona kulumthetho. Kuthi abacebisa imuli bakhala ngokuthi umasihlalisane uphathwa ngcono kulotshadileyo. Iningi likhanye lingathakazeleli lindaba kamasihlalisane bethi sekuyikuchitheka kwemizi njalo sesilahlekelwa yibuntu bethu. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.